Ngiyakholwa into ebiqhakathekile kathesi ukuthi uhulumende akhulumisane labantu lezidingo abantu abakhuluma ngazo ukuba abasakwanisi ukuphila indlela imali eyiyo yona ayisenelisi ukuthi bathenge ukudla, kusho ukuthi kulokuthuthela okuningi phakathi kwenhliziyo zabantu. Laba abantu nxa bekhuluma bengasebenzisi ubudlwangudlwangu, bengahambi bethatha izinto ezitolo, bebulala izitolo, betshisa izinto. Indaba enje bekufuna ukuthi betshengisele ngokuhlala ngkhaya, behlale ngkhaya bezithulele, indaba yabo isakhulunywa. Kodwa nxa abantu bengena emgwaqweni betshisa izimota, besezi betshaya abanye abantu, mbona ngani kugcina kungasakhanyi ukuthi kade vele udaba abantu abaluletha yiluphi. Ikanti indaba abantu abayiletha iqakathekile kakhulu, njalo bekufuna ukuthi ingaphanjaniswa ngolunye ulunye.
Abanye njalo bagcona uMongameli Mnangagwa bathi kungani efulayithele.
Bembona ngani bekuqakathekile ukuthi uhulumende ngengatsha zakhe zonke akhulumisane labantu, alalele ukuthi abantu bathini. Angazi isizathu esimenze ukuthi afulathele ngalesi sikhathi, kodwa bembona kulabanye bakhe abasale besebenza lolu daba. Ngikholwa kodwa kuqakathekile ukuthi nxa kule ndlela angaphangisa aphenduke, ukwenzela ukuthi yena njengomkhokheli ophezu kwabo bonke abantu laba abakhokhelayo kube nguye obakhona, izandla zakhe zibe lodaka elungisa le ndawo.
Abezenkonzo lokhe lisaxoxisana yini lezinye inhlanganiso ezilondoloza ukuthula le nhlanganiso ezizimeleyo lohulumente?
Thina lokhu lo ngumsebenzi esawuqalisayo kudala, njalo lokhu siqhubeka ngawo. Siyazama ngendlela ezehlukeneyo ukukhulumisana labantu abehlukeneyo ukwenzela ukuthi ekugcineni sibone ukuthi singaletha wonke umuntu etafuleni kube lokukhulumisana lokuzwisisana. Asoze sidinwe ngoba yilubizo lwethu, sikhulumisana lo muntu wonke ukuze sizwisise ukuthi udaba labo luvelela ngathi luya ngathi, njalo lokuthi kube le ndlela engxenye esingabhokokela khona ukuthi abantu bazwisisane kule ngqubekela phambili.